Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kustudio 7, ngesonto mhla ka 24 kuMabasa 2022, ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Badla amalahle abantu kwele South Africa abathi sokumele abantu bokuza bephumele vele kulelo lizwe.
Mabashaye phansi, sizawukola apha eSouth Africa. Ayikho into abayizeleka abazomosha lonke lizwe.
Baningi kakhulu abathi abantu bokuza bathwalise nzima izizalwaneni kwele South Africa.
Abasoshi bathathe into zawo babuyele emuva. Maybe isikhimo mangabe sesikhalume down ama problem akhona ukusolve azokhona ukuthi babuye back ke ngokomthetho.
Kodwa abanye abadabuka eZimbabwe bathi izigebengu ngabantu abangamahlongandlebe athi abadabuka eZimbabwe kuphela.
Ukugebenga buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu baseSouth Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe isibhamu.
Utshaywa kabuhlungu ngamapolisa umsekelo weqembu eHighlanders Football Club. Zalutshulela ezamasiko ezabatsha lezokhulo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair oqala ngolwesibili koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amahotela nezinye indawo okuhlala khona abantu ngesikhathi kusenziwa umbukiso we-ZATF asegcwele njalo sokulungiswe kahle endaweni okuzabukiswa impahla etshiyeneyo kulamankampani ezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba adlula amakhulu amahlanu azabukisa impahla lonyaka e-ZATF. Umnumzana Nicholas Ndebele, umqondisi wenkampani ye-ZITF, uchaza kabanzi ngombukiso lo.
Iyathokoza njenge-ZITF company ukwamukela izethekeli ababukisi osomabhizinisi abashiyene abazobukisa kulo mbukiso omkhulu we-ZITF. Sithanda njalo ukunanzelela ukujabula okuvezwe ngababuzobukisa bekuveza lokhu ngokulungiselela izindawo zabo zokubukisela. Lokhu kukhokhela laba abavela ngaphandle kwelizwe asebeqalisileyo ukufika njalo labo betshengisa ukujabula ukuthokozela ukuba lapha eSouth Africa sihambe sizishisela. Sithanda njalo ukuthi sisho ukuthi lo nyaka kuzaba umbukiso omkhulu.
UNdebele uphinde wathi bangezelele indawo lapho okuzabe kubukiswa khona.
Nxa unanzelele ukuhambahambeni kwakho ukuthi indawo zokubukisela sizengezelele nemakhi ezifake ngalaphasinayo ukwenzela ukuthi khona sizama ukuthi wonke muntu kade esifisa ukubukisa sizama ukuthi khona simnikeze indawo yokubukisela. So siyathokoza, siyabamukela izethekeli zethu ababukisi
isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ben Moyo uthi kuhle ukuba iZITF yenzelwe koBulawayo loba nje kungasoze kuguqule isimo esibi somnotho welizwe.
iZITF yebo qakathekile for Zimbabwe to show a case industry, but yithi industry yathi siyishowcase. Yebo siza invite omakhelwana ukuthi bebuye ezodisplay zabo izinto. Kodwa ziphi izinto ke sibe sezithengwa ngani ngoba i-AO wethu umnotho kasilawo. Asazi ngibona babona kuloku sincekula khona usincedayo yini. Ama-stands ezeTTF adula kakhulu abantu abaningi abawenelisi.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo inkosikazi Nokuthaba Shoko uthi abanamali yokusa abantwana ezeTTF.
ICT i-trade visa yakwazi ukuthi ikhona sibili kodwa imali yokuthi sihambise abantwana khona la silayo ngoba izikolo ziyavulwa kathesi kathesi.
Umnumzana Promise Mkhwananzi othakazelela ezombusazwe uthi umbukiso lo kawusoze uncede ngitsho lakancane eleZimbabwe.
Mina umbono wami ngendaba yeZimbabwe international trade fair ukuthi akulanto okuzayitshintsha empilweni zabantu okubuthana e-trade fair besidla izimali bembukele ku-internet kuthiwa ama-councillors e-Harare asuke lezigidi zemali bezongena ama-workshop lokuhlala emahoteleni e-trade fair leyo kunokuthi bathathe imali lezo bathuthukise izigaba lapho bavela khona.
Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe lisembukisweni lo.
Ya lo nyaka embukisweni wa trade fair stand seZANU-PF siyabe sinezinto eziningi kakhulu, siyabe sinonile sinezinto eziningi kakhulu. Okokuqala mana ngisungule ngithi mina konke iregalia iyabe itholakala lapho, abafuna iregalia abafisa ukuthi bathole iregalia yeparty. Kulokunye ke umsebenzi emningi enziwa ngabomama, women's league iyalithengiswa lapho.
Umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwesihloko esithi Rethink, Reimagine, Reinvent, Value Change for Economic Development ugqitshwa ngensonto. Umongameli Emmerson Tambo Zomnangagwa ukhangelele ukuba uzavula okusemthethweni umbukiso lo, ngoba umongameli Uhuru Kenyatta obecelwe ukuba ekwenze lokhu kasabuyi eZimbabwe kulandela ukubhubha kwaye ngumongameli wakwele Kenya uMui uMwai Kibaki. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zakwele South Africa zithi sokumele abokuza abangala maphepha akhondileyo ukuhlala lokusebenza kwele South Africa bephume bephele kulelo lizwe, ngoba umkhankaso we-Operation Dudula uqhubekela phambili ezabelweni ezijiyeneyo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bakunanzelela ukuba abasafunakali kwele South Africa. Abafisa ukuba abadabuka eZimbabwe bebuyele ekhaya, bakhoqela umnumzana Simthembile David Mphoswa.
Manje ngoku sebezomosha yonke into kwimesi ngabo abantu balapha ngaphandle apha eSouth Africa, and yimesi into abayenzayo ke ngoku abezi kuba besiza baza bazomosha lapha eSouth Africa. Zinintsi imesi abayenzayo, imoto ziphuma ngebhoda ziphuma phi nabo ziya kumazwe wabo. Inintsi imesi abayenzayo, sibonile nenye ividiyo iyatrenda, I think was Botswana, iyababuyisa back eZimbabwe, babuyiswa ngetruck njengabe sithi bona bafuna iSouth Africa, I think babuyisele back. Wake ngabi kalahlobo ezengalapha eSouth Africa because bafuna uwaste imali zegovernment yaseSouth Africa, ube nomnotho walapha ngoku usokoxeka ngenxa yabo. Babashaye phansi, sizawuphola lapha eSouth Africa. Ayikho into abayizeleyo abazomosha lonke lizwe. Kwezinye iikhountry ezizabo eziza ngaphandle Uganda, ayikho le mesi bayenzayo noma Congo bayenza apha. Xa ujwana lapha koolive nalapha bakoTikTok, ayikho le mesi bayenzayo. Mabahambe babuye ngendlela erayithi, kubuye akufanele kumabuye. Bonke abangekho semthethweni hayibethe, noba bangathi napha eZimbabwe bakhona ama-South Africa, la ma-South Africa pha eZimbabwe ahleli ngokomthetho pha, awamusi pha. Ayikho le nto bayenzayo bayenzayo bona belapha eSouth Africa.
Umphoswa uthi inhlanganiso ekhokhelwa ngumnumzana Nhlanhla Lucky Dlamini esola okwenziwa ngabokuza iza kwenza izimanga kwele South Africa.
IDudula bazoyistopa even noMalema lo. UMalema sizawujonga i-2024 akho nto azayizusa.
Umnumzana Sifiso Khumalo omunye njalo osola okwenziwa ngabantu bokuza uthi uzisa usizi okwehlela odabuka eZimbabwe u-Elvis Nyathi e-Deep Sloot. Loba nje kukhanya engani kabulawanga yilapho abakumkhankaso we-Operation Dudula. Ukhumalo uthi sesifikile isikhathi sokuthi abokuza babuyele abadabuka khona.
Ngicela nje ukuxwayisa kakhulu ekubafowethu la bangaphandle baseZimbabwe, ake ngiqonde nje kubona. Bafowethu, into eyenzeke kubhuti lo u-Elvis Nyathi is very painful. Akekho umuntu ongayimukela into leyo. So ake sithayini ukavota. Ngokwami ukubheka, abafowethu abathatha into zawo babuyele emuva. Maybe isimo uma ngabe sesikhalume down, ama-problem akhona ukusolve, azokhona ukuthi babuye back-ke ngokomthetho. Because manje uma bengathi bayaqhubeka bayahlala ngenkani ngokwami ukubheka sizokhala umdlula lo ke sikhali. So please bafowethu, cela nikhuzanene nalabo abanye abangena kuma social network bacommente ngendlela engekho right. Still basaniphushela entweni eziwrongo because these people baba neenga the way abacomplaina abacommenta ngakhona. So please guys, ningabakwethu, let's stop ukwenza izinto eziwrongo. Size sibone izinto ezibuhlungu njengalezi sizibonile. Whatever bafowethu, i-right into enenza noma i-wrong asicabangeli.
Kodwa umnumzana Oscar Bhekumuzi odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthi ubugebengu abukhethi mhlobo.
Ubugebengu abukhona everywhere. Bakhona ama South Africans akagqekeza igold eZimbabwe ehamba nabantu baseZimbabwe. So ubugebengu buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu base South Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe isibhamu.
Umnumzana Mbuso Mhlanga olamaphepha akhondileyo ukusebenza lokuhlala kule South Africa uthi usobala ukuba sebezondwa izizalwane zakule South Africa.
I-crime asiyikhondona abanene. Kodwa bakhona sibili abafowethu abaganileyo abasuka lapha abasuka khona bezokwenza i-crime. Into esikhona nje eSouth Africa yile eyokuthi ngesintu kuthiwa zonelwa mvuyinye. So laba abasonelayo sebewonele wonke umuntu, nomuntu right nomuntu wrong, sekuyinto eyi-one. And right now ama-South Africa singabasoli njalo ngoba vele ma ungabheka into esiyenziwe yithi ama-foreigners amaningi is too much. Abanye badayisa amatraki siyabazi, abanye bantshontsha babulala abantu, bahijacka izimoto. Angazi le cash in transit ukuthi amaZimbabwe enza mangaka involved or it involves all nations, ngoba kuyatholakala kunase beButswana kutholakale kunabe South Africa. So kumele ukuthi abantu abanye njengami sengicabanga khona ukuthi ngilungise nje ngibuyele khona le ekhaya kunangenye indlela, ngoba asoze ngifuna ukuthi ngize ngibulawele ukuthi ngise-South Africa. Asisafunakali, that's the bottom line. Whether une-permit or awuna-permit sekufana.
Umhlanga uthi izizalwane zakwale Zimbabwe sezidudulwa lakwamanye amazwe. Uthi uDlamini kusobala ukuba usekelwa iziphathamandla zikahulumende kwakwele South Africa.
Nabo uBotswana sebefollowa into edudula. So it's like vele sesidudulwa yonke indawo. Dudula abantu abaningi bangayisola bathi lumfana. That boy cannot just act by himself like that. And i-government e-South Africa mayivele inesifiso sokumstopa, they would have stopped him long time ago. They are not, ngoba umfana lona uyifront yama big guys abaku government. And it's known ukuthi he's being bailed out by abantu abaningi abathile. So that boy will not stop and kuya phambili. Into yangona is going to grow such that vele ekugcineni all of us will just have to be forced to leave this place, ngoba sizoba sesibulawa. And kuzokuba kunale nto ukuthi abakhulu abaphethe ilizwe bazabe belokhu bethi no, we don't want this, hey, this is illegal. Yet they know pretty well ukuthi yibo abanikazi bento yona le. So lana nje asitshelwa ngeqiniso, angazi kumbe bayesaba izanu or bayesaba iZimbabwe.
Kuyathokozela kwele South Africa kulandela ukubulawa kuka-Elvis Nyathi, izizalwane zakwele South Africa ezazidinga izigebengu. UNyathi wayehlala e-Deep Sloot njalo ongcwatshwe eZimbabwe ngeviki ephelileyo wayezisebenzela ezindlini zabantu kwele South Africa. Okwamanje uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bavota abantu kwele France okumzelana khona umongameli Emmanuel Macron londelana labantu abenza udlakela lobandlululo unkosikazi Marine Le Pen osekela njalo umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin. Uzonqoba kukhetho lolu uzakwenza kube lenguquko ngendlela akhangelana ngayo nabanye abakhokheli bamanye amazwe. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ukhangelele ukuba iziphathamandla zakwele Melika ezithekelela lelo lizwe zizamnika izikhali zokulwisana lele Russia elibomba ngamandla emadolobheni atshiyeneyo. Umphathintambo wakwele Melika obona ngezokuvikela umnumzana Lloyd Austin lomnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana nabanye amazwe bakhangelelwe ukuba bazakhuluma laye ngodaba lolu. Sokule nyanga ezimbili ele Russia lahlasela ele Ukraine lisithi kalifuni libe yingxenye ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe iNATO. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Elijah Singelenkosi ohlala eNkayi esabeleni seMatebeleland North ngokubhekane loZulu.
Ngalesi isikhathi somnyaka kungu-April kunje kungumnyaka olokudla. Ngabe abantu bayaphithizela emasimini bayataka umumbu omunye sebehluba sebegiga idibule. Kodwa akunjalo kuthulisekile kuthe zwi ngenxa yokuthi izulu kalinanga kuhle kulendlala embi. Ukuze ubone sibili ukuthi kulendlala embi ngitsho lanxa ungena emakhaya bekufanele ukuthi khathesi nxa ungena emakhaya ubone igodi lezibi ligcwele amakhasi emfe ligcwele amakhasi omumbu kunye lama lengebhezi zamakhabe lanxa uhamba ezindaweni lapho ezindleleni uthi ngabe uyawabona amakhasense lanxa ufika lapho kubuthana khona abantu ngengaba laphana bahlangene kuthange siya kwenza i-reverting ye yama collaborators. Angizanga ngibone ngisho lo yedwa umuntu othwele ihlanga lemfe kumbe okhulula umumbu ophekwe ewudla njengomphako. Lokhu kubonisa sobala ukuthi umnyaka lo mubi okungazake kubonwe.
Kubi kakhulu siyakuzwa Mpofu, qhubekela phambili baba.
Kufanele ukuthi nxa sekusiyafika oJune the earliest kufanele uhulumende abe sezamile imizamo yokuthi anike abantu ukudla kumbe inhlanganiso ezizimele zingenele zisize abantu to the earliest ngujune, the latest ngujulayi. Ungabona kufika ujulayi lokhu kungangenzakalanga kuzaba nzima emakhaya. Mangoye uyabe selala eziko zonke insuku. Mubi lumnyaka okubonisa obali ukuthi indlala le inkulu. Bekuthi nxa kusiyathengwa ezitolo lapha ngoba imali kayibonakali amasepa, amachukela, nezinye izi indiye zangkhaya. Abantu bebethenga ngamabele. Bebethenga ngawo umumbu, bebelawo. Abanye kumnyaka ophelile. Ubona ukuthi nxa usiyafika ezitolo lapha kulesitolo esephuma lapha, sokuthiwa kukondotselana. Bekugcwele isitolo sakhona umumbu pam. Lalaphana kwesakokombane esikashephati. Bekugcwele kuthe. Kodwa khathesi ungahamba kakusela ngitsho sebe uthenge wonke abantu laba abalezimali zabo. Kubonisa sobali ukuthi akulalutho emasimini. Kodwa ke hayi enkomeni ezifuyweni kungcono ngoba belisinda nje khathesi hayi ukudla kwenkomo kukhona lamanzi akhona emadamini ethu wonala esihamba sivala ama izifudla esihamba sivala imigilo sizama ukuthi sigcine amanzi ezifuyo zethu. Nxa usala phana kuward 10 kule ndoda laphana ethiwa ngugewu Ndlovu ile damu layo khonapho eyaligebhayo incediswa ngabantu ligcwele lithe phama ubuye futhi ngapha komaluba village kule ndoda kusobhuku Philemon kule ndoda ethiwa nguwilinet impumfo kamemezi la idamu eligcwele phambi ubuye ngapha kusobhuku Zebuloni kukwad 11 kosivala kule damu lapha esilibe kukhona nelina ligcwela lithule lithezwi kuboniswa obala ukuthi hayi ezifuyweni kulobubelo lokho engikukhulumayo kuliqiniso ngoward 11 ngoward 10 loward 12 nxa okukulamaward kuyikho okukwamanye amaward ekhaya kunzima lonyaka kumele ukuthi uhulumende abophe ziqine nxa kunganjalo abantu bazaba sebunzimeni bendlala obubuhlungu
Zinana masiva wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
Sinesizwe ezokholo lesiKristu silontukamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sibingelelane bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sisanda kuphuma emkhosini wePhasika angazi ke ukuthi leli Phasika lalonyaka ledlule njani kuwe yebo kambe abanye lokuthi iPhasika liyini abaqedisisi kodwa ungasenani balutshwane abantu abangaziyo ukuthi iPhasika liyini ake sizwe ke ilizwi lethu lanamhlanje esizakhumbuzana ngalo sizalithola encwadini yokuloba komvangeli uLuka ichapter 24 isahluko samashumi amabili lane indima eyodwa nje ekulisihlukana esithi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke ivesi ngelamashumi lamathathu lesithupha verse 36 kufundeka kanje besakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kimi na ukuthula makube kimi na ilizwi leli likhuluma ngabantu ababe lokhu bebabaza isehlakalo esePhasika sokubethelwa lokuvuka kukaJesu lokhu kubonisa ukuthi kungaba lesehlakalo phakathi komphakathi abantu kabayekele ukukhuluma ngakho kuvele kumele kube njalo ngoba angithi into iyabiyenzeka le phakathi kwabo emehlweni abo yokunye bekuzwa ngendlebe zabo ilizwi lithi-ke laba ababesaqoxa ngabafundi bakaJesu laba ababeqoxa ngokuthi kambe lokhu esasikuzwile yikho yini abanye bevuma abanye bephika abanye bengezwakali bengaqedakali ukuthi bathini ungayibala usehla usiya phansi uzafica ukuthi yilapho-ke uJesu acina esebajingisa amanxeba akhe ukuthi ngempela nguye lo owayebethelwe esiphambanweni kodwa ayisikho-ke engifuna ukuthi sikunanzelele lapho engithanda sikunanzelele ukuthi nxa singumndeni sihleli sikhuluma kuningi esikukhulumayo okunye siyakukholwa thina esiyabe silalele lanalo okhulumayo okunye uyabe kukholwa kodwa okunye sazi ukuthi kayisikho kodwa-ke ezinye inkulumo engifuna sizikhangele ziyinkulumo ezingakhiyo eziletha ingxabano phakathi komndeni abantu bayakhuluma ingabe yini abanye bakhuluma bephule inhliziyo zabanye abomndeni bengananzelele ukuthi sebesephula inhliziyo zabanye eminye imindeni ize yaziwe ngokuthi imindeni yokuxabana abanye baze bafukelane lejoyi ukuthi asoze bafa bakhulumisana ngobana iy'ngxoxo zabo kazakhi ngezokuxabana kulapho-ke kunjalo-ke kulokuxabana khona lokho kulokungazwisisani kulokungakhethi amabala lamagama lapho uJesu athutsha khona phakathi kwemulathi ukuthula makube kimi na imindeni obaba labomama labantwana labomakhelwane lezihlobo labangane badinga ukuthula yebo kambe ziningi izinto ezingabangela ukuzela emndenini okungakhulunywa ngazo, kodwa esikukhulekela ukuthi kakube lokuthula lasekukhulumeni abantu bakhulumisane kahle. Lo Jesu uthi imindeni yonke kayibe lokuthula. Khangela amagama owakhulumayo, ucabanga ukuthi kambe nxa uJesu engathutsha angathini ngalokhu okukhulumayo. Ilizwi elikhulu yikuthi ukuthula makube kini na. Lami ngitsho njalo ngithi ukuthula makube kini na. Sikhulekeni Baba Thixo, asicele okuningi namhlanje, sicela ukuthula okuvela ngakuwe emndenini yethu. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo ungadinwa lakusasa. Kuzobakha sixoxa losakhulayo uRivonia Ncube ukhangelwe ukuba uzabhatheka embukisweni weZimbabwe International Trade Fair. Kuzobakha namhla sixoxa losakhulayo uRivonia Ncube ukhangelwe ukuba uza kuya embukisweni weZimbabwe International Trade Fair lapho zabukisa khona akubumbayo okugoqela imigano yemdaka. Asizwe uRivonia ekhuluma ngodaba lolu.
Izalo kombimba wadithembulili mawesi ngenza iportal ukubumba izizwe ifundiswa ngoba uthi big animals sibanja na junior ngikhethe iplan international ukumela iproject yethu lesethi. Ngiya eZimbabwe Trade Fair ngiyobukisa imisebenzi yami yezandla. Ngibonge ubaba uthi big animals sibanja na junior ngothando lokusibekezelela. Ngiyabona
sixoxe njalo lo Zephaniah Sibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animals Banjana Junior.
Ngithanda ukubingelela isizwe sonke, iZimbabwe yonke kumele umhlaba wonke. Ngibingelela ngoba sibanjana umntwana u The Big Animal ocula leqembu lempi yosindiso, kodwa ke ibhizi futhi ngama projects abantwana engilethemba lokuthi njengoba namhlanje lisizwa ngikhuluma lapha sile ndlela yokuthi silomntwana okhethiweyo ukuthi ahambe ayimelela iproject yethu e Trade Fair. Iproject yokubumba ngezokudweba, babumba izitsha, amatipoti, amakhapsi, noma ngithi imiganu, bengabantwana mpela abahlakaniphileyo. Silomntwana osukayo nje esiya kobulawayo e-Trade Fair othiwa nguRivonia Ncube, osengumntwana osengani usebona lapha aya khona. Engikhuluma nje engumntwana oselezinto eziningi esezithe wazidayisa, kumente wazithengisa, wathola inzuzo kizo. Sicela kakhulu ukuthi sengathi lingasipha lathi indlela yokuphila. Ngikhuluma nje umntwana ozasuka ngolwesibili esiya eZimbabwe Trade Fair kobulawayo.
Lo ngumnumzana Zephaniah Sibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animal Sibanjana Junior. Besixoxa naye esesigabeni sempimba esobelweni seMathebeleland South. Wezemidlalo uyakhala umsekeli weqembu le-Islanders Football Club uLindani Gabazela Hadze Benkala otshaywe ngamapolisa izolo ezishabane.
Kuvuka umsindo eboreni saphuma estadium amaphoyisa esejikijela i-TS Moko sabaleka saye town. Sesisetown sesizama ukudingana ukuthi sihlangane sithole i-transport sisuke etown. Amaphoyisa abuya, so mina vele bekulowo mzala wami 11 ngeqele emuva kulo box. Bayabuya amaphoyisa lana e-about 6 bahle baqalisa ukuyichama phakathi kwe-load box. Bengihamba lo namfana bamdonsela phansi bamtshaya bakumzala la kubaqala kumtshaya kungelamsindo kungelani because intathi senzakala besebetshaya wonke umuntu ogqoke isikipa esiyi-black and white because abanye batshayele ko-chicken in abanye batshayelwa ko-okay. Hayi, into yakhona yazivele ibe zima. Kulenye imoto abathi i-quantum abajikele i-tear gas phakathi kwalo ukuthi abantu behle baphume phandle babatshaye kuhle because beqala balijikijele nge-tear smoke ngesikhathi selihitshiwe sebelitshaya kamapolisa. Kungelamsindo kungelani.
Ulimele kanganani? Sithele sibili ukuthi uzwa njani?
Ngilimele sibili ngoba ngithungwe 7 stitches. Ngilimele sibili, ngilimele plus lo mzimba wonke vele ugcwele ama bruises.
Sikhuluma lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wolibalisa
yokuba yinawo